angibona njengani kuyinto nje i-reserve bank okumele isitshele kodwa angiboni kutshintsha lutho ngoba ama-queues alokhu ekhona abantu balokhu belala kuma-queues ema-bank ama-banks abaningi banika $50 kodwa ngenxa ye-cash ingaphela isiphelile so kukhanya njengani iyangena imali ku-circulation kodwa angikhola ukuthi izaqeda ama-queues kumbe izareduce ama-queues ukuthi abe ma-lotra.
Yona vele kathi imali ethiwa izafakwa nguhulumende eyama-bond notes le izafika kumalini kumbe izaqhubeka uhulumende elokhu edinda isibaningi?
Bathe bona balesivumelwano le-ADB, African Development Bank, ukuthi bale $200 million ekhona. So ingafika ku-$200 million nxa kuyinto bafuna ukuthi yonke iphelele ekudindeni ama-bond notes ama-$2. Kodwa khathesi asikabona ama-$5 akhona. Khathesi kulama-$2 kuphela. So engxenye ngokuhamba kwezikhathi bazadinda ama-$5 asikawaboni khathesi.
Lona udubo lokusilela kwemali ubona ungani luzaphela yini luqedwa yiwo ama-bond notes la?
Ama-bond ngabuyanga ukuthi aqede udubo lokusilela kwemali. Xa kuyikho uhulumende athela abantu khona ngamanga ukuqeda udubo lokusilela kwemali ukuthi i-economy sokumele iqalise ukuthi isebenze ngokusebenza kwayo. Khathesi sikhangelele ukuthi ukumnyaka lo i-economy izaba le-negative growth futhi ukuthi i-economic activity izehla bijani. So ama-bond notes angibone eqeda udubo lokusilela kwemali